Valerius Banda, Philip uvele lisothe lidale laqhayisa kuzapho kudala ngokomanda from kudala abahamba ba train eZambia abaza ukuthi hayi wayevele ngomunye wama instructors. Sibe sesithi ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangkhona mbe singathi lokubunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela abantu abafuna kusebenze ngayo kwezomvikela lizwe engceba bona ukuthi yena Philip Valerius kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lo mhlawumbe ongam replace. Mhlawumbe yiko sokwenza ukuthi iminyaka yakhe akhwezelwe nge-1 year ngizongazantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omutsha wokuthi abantu baretirenini mhlawumbe engxe bengakadi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle ukuthi bengelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mnga usefikile yini 70 ngakade engingafiki mhlawumbe sokuextende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka ngakade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazwe bengingase sikhangela ngendaba leyane yamapholisa umatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kutweka ngehle mzwe mhlawumbe evalelisa nje sithi hayi sesiyakuba ngumlimi kutsho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwase ukuthi hayi ungcono ke wehle phansi ngoba sekunanzela ukuthi iminyaka yakhe i-retirement ngingase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hayi kayikafiki lanxa kade bemfuna bengaba lakho ukuthi bamengezele iminyaka kodwa kutsho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake loza siqhubekelisa udaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, awuza kakhulu Dube. Ngena khonapho babagawule uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio ngumuntu onembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuwathi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kumamishini okuvikela amanye amazwe ngaphandle ube siyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayesiba nguye uyayefika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kobo-America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuzwe kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizichatha ngokuthi yi-product ye-zebra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo iyo amadoda sibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho sesimene esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiya umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Ye, nxa sesibuya ke kubaba uMtamba
uma appointa nguye uma disappointa eyabelezi izizathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi ungeke uqhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze eyiretire kwesinye isikhathi imsebenzi enjengalana kumele nxa usubone engxe kufanele kube lo munye ongane ngenza ngcono kulayina lwana nxa engani kuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi, siyakuzwa. Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulumayo lapha sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe kuyefaka abantu abathandayo kuphela akunjalo Dube.
Khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona i-chessboard yakho i-chessboard lama-pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama-pieces akho afake kuhle ukwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabe udlala. So ngokunjalo ke singeke sikubalekile khonoko sinxa sibuyela emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerio ukuthi uzangena kupolitboro nxa ngaphambanisi abantu bangantu abavungami ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi usesele lalokhu lalokhu la wasekhitshwa. So ungananzelela ufika phuma ngo-2025 ngolwezi so kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress liyana ka-2027 elective congress la yabe isisondele ngamafitshane uyabe lokhu engingakhohlakali njengokhomanda. So lanxa kungathiwa kungona hayi ku-congress lesi i-elective congress sesimkhetha uba uValerio Banda njengoba seretayile uyabe retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethi bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla. So kodwa ngaphuma ngo 2024 nje wathi umela phume 2024 so kungenzeka ukuthi kuthi hayi lona sesimkhodlwe iminyaka isimbili simthatha abantu semkhodlwe bhanxa ephume ngesikhathi sokuseduzana ukuthi iCongress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi lakuthesa isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili abaphethiwe ngabantu abake baba kubuthu umongameli la kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena kucabinet ngumuntu owayevele empini singakhanda lezo vice president la ngumuntu ole ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o vice president wabe lomnye ngukenel omnye ngugeneral so ngabantu ka esempini so nxa kuyikuthi i matrix yakho nithi ukuthi kulomunye ozamela chiyelwe kumbe kuzamela angene ku top leadership engumuntu ovela empini u commander in chief defense forces Commander Defense Forces ngumuntu oyabe emkhulu ku-army. So nxa kuyukuthi strategy ukuthi usibanda la sondele kubuseni hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi nxase phuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake lapha then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhulu nje esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele kwekubuseni lapha
bala khonapho bagawule
abantu kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uVilario phela umuntu even umnanga kuthe siba ngupresident umthole evele ekhokhela iZNA kulochiwe ngaphezulu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco sensane sokuba nguye ukomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi.